Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngolwesine mhlaka 18 kumbimbito 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yokuqala abazange bebe lezinyalo esikuthi ngama side effect. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba.
Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zivuliwe. Uhulumende khona ukukhulume kathesi ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelele ukuthi ngakathesi kunjiso kudala sahlatshwa izikolo zingakavuthi kwenzela ukuthi zihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo.
Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi baza kuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women Development Trust of Zimbabwe ithi iqhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kumaviki amane edluleyo sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Umsekeli kamongameli welizwe ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ngomunye wabahlatshwe namuhla. Kubika ubathabile masuku.
UChiwenga uhlatshwe ijekiseni yakhe yesibili esibhedlela seWilkins eHarare namhla ekuseni. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lweCOVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lweCOVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe ngokuqhuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela e-vaccine okumgceke kungakho ehlatshwe ilizwe lonke likhangele. Uqhubeke echasisa uChiwenga ukuba ijekiseni le ayilangozi ukuyisebenzisa njengalokho okubikwa ngabanye nanku yena lokho ezihambela ngemva kokuhlatshwa yakuqala. Umongikazi Alice Ncube uthi njengamajekiseni onke okuvikela imikhuhlane leyi ilakho ukubangela izinyalo.
Sesingena kuphase 2 kuhlelo lokuvaccinate ama-frontline workers. Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yakuqala abazange bebe lezinyalo esikuthi ngama-side effect. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba avikela ukuba legciwane le-corona.
Embikweni okhitshwe ngabenhlanganiso yamalungelo ezempilakahle eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, unobhala walinhlanganiso uDokotela Norman Matara ulimukisa labo abahlatshwa ijekiseni le yeSinopharm ukuba lapho sebethola eyesibili balakho ukuzwa izinyalo zejekiseni le. Kodwa uchaze ukuba ukutshengisela izinyalo kuyinto enhle ngoba kuchaza ukuba umzimba oyabe usuqalile ukwakha amasosha omzimba amaningi. Uthe njalo izinyalo ezingakhangelelwa ukuqaqamba kweziqwanga, ukutshaywa likhanda, ukudinwa, ukuchisa komzimba loba uqhuqho. Ngimele Studio 7 wobulawayo Ngubathabile Masuku.
Kunjalo nje uhulumende uthi usesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni le njalo uthi ababalisi ngabanye balabo abazahlatshwa. Kubika uBathabile Masuku.
Lesi sinqumo samukelwe ngenjabulo enkulu ngababalisi besithi bekufanele bahlatshwe izikolo zingakaze zivulwe njalo labo abakhethe ukungahlatshwa akumelanga bahlukuluzwe kumbe babandlululwe ngoba lokho kuyisinqumo umuntu azithathela sona engabanjwa ngamandla. Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi uthi ngabe uhulumende uqale ngokubahlaba ijekiseni le andubana izikolo zivulwe.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zivuliwe. Uhulumende khona ukukhuluma kathesa ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelela ukuthi nga kathesa kunje sodala sahlatshwa izikolo zingakavuli. Kwenzela ukuthi sihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo we-corona. Sibona uqondile ukuthi lathi besikhangele njengama-frontline workers sithole i-vaccination ngesikhathi.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Raymond Majongwe ukhuthaza ukuthi makungabi lombalisi ozahlukuluzwa kumbe abandlululwe ngoba ikhethe ukungahlatshwa ijekiseni le.
I think the most important point to note here is that the decision to be vaccinated or not to be vaccinated lies entirely with the individual.
Ngibona into eqhakathekileyo ukuthi isinqumo sokuhlatshwa kumbe ukungahlatshwa siya ngumuntu. Kodwa kumele sitholakale sihamba ngokuphucuka kwezikhathi. Kuyabe kuqondile ukuthi abantu bahlatshwe kodwa sifuna ulwazi oluqondileyo kuqala. Okwesibili akwenziwe obala ukuthi akekho ozahlukunyezwa kumbe ukubandlululwa ngokuthi kahlatshwanga. Okuqhakathekileyo ukuthi isinqumo ngesomuntu ngokwakhe. Nga kulobufakazi obupheleleyo bokuthi ukuhlaba yikho ukuvikela abantu emkhuhlaneni yikho esizaba lesiqiniseko sokuthi abalisi labo bahlatshwe.
Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi akusoze kuncede ukuhlaba ababalisi kuchiyo abafundi.
Singabuyele emuva vele ababalisi babekhulume ngendaba yokuthi abantu batestwe. Abantwana bezikolo bahlatshwe, ababalisi labo bahlatshwe, but kathesi inkulumo isebabalisini kuphela. Abantwana ke.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi olwakhe ugatsha lubona ngezemfundo wathi okweholo lababalisi.
The Ministry of Primary and Secondary Education has the mandate of providing quality, relevant, inclusive and equitable and wholesome education for all Zimbabweans.
Ugatsha lwezemfundo lolomlando okhipha izifundo eziqondileyo ezigoqela wonke umuntu zingela bandlu wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe. Ezinye ingatsha zikahulumende yizo ezibona ukuba isisebenzi sikahulumende esigoqela ababalisi ukuba zinakekelwe ngokufaneleyo na.
Izikolo zivulwe ngomvulo weviki yonale lapho okuqale abafundi ababhala imihloliso lonyaka kuthi abanye bonke abafundi bazavula ngeviki ezayo mhla ka 22 Mbimbitho. Ababalisi baqale nyakenye ukukhonona ngeholo besithi liphansi kakhulu alibeneli ukunakekela imuli zabo. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe balobele umqhashi wabo bemazisa ukuba nxa engalungisisanga uhlupho lwabo lweholo abasoze benelise ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo. Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuba uhulumende usehlele ukukhuphula iholo lababalisi ngenyanga ezayo ekamabasa ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25%. Kuthi ngenyanga kanhlangula likhutshulwe njalo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu ekhulwini i-45%. Ugcizelele ngokuthi impumela yalabo ababhale imihloliso ngomnyaka odlulileyo ayizange ibenhle ngalokho uhulumende kahlosanga ukuba lalonyaka kube njalo. Uphinde wathi ababalisi akumelanga bakhala leyo msebenzi kufanele baqale baphe ithuba lokuxoxisana lomqhashi ngodaba lweholo. Nimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, iWomen Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abaphuma esikolo ngenxa yokuzithwala, yakhuthaza abazali babo ukuthi bababuyisele ezifundweni zabo. Abantwana laba abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 bavela ezigabeni ezivalisa iHornlock, iMayenzane, Makwande, iStezi, Sizeze, Lesibona njalo baleminyaka ephakathi kwelichumi lane kusiya kwelichumi lasikhombisa 14 to 17. Uhulumende uthi abantwana abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,595 bakhulelwe ngesikhathi se-lockdown, kwathi abafika phose inkulungwane ezimbili 1,774 bendiswa bebancinyane. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Juliet Nkiwane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaqheliswa kwezinye izigaba.
Ngesikhathi se-lockdown baningi abantwana abaphambanisekayo, wabaphunyuka bazithwala, abanye angokungela abanikazi, okunye vela abakwazi, but okunye kulokuzithwalisana bengekhaya, okunye bengomakhelwane. Sasesimangele ukuthi abantwana abaningi sebephethe abantwana, sike saba lo mhlangano labo abantwana babengu-55. Sasesikunanzelela-ke ukuthi sikhuluma labantwana bathi bona mina umama ukhanya vele kakhoparethi, umama ungizondele ukuthi ngilo mntwana ugoguthi kaselamali yokumbuyisela esikolo. Uhulumende uthi abantwana kumdala baze babe ku-35 years uhulumende provide i-free education. Sasesikunanzelela ukuthi nxa bona abazali beyibo sebehlala ukuthi abantwana baye esikolo, ilungelo lomntwana lemfundo liyamphunyuka. Sasesibiza-ke abazali aba-affected ukuthi sisidalisele kubo ukuthi bogogo labomama, lithine ngabantwana, lithi abantwana bahle bafe kumbe lithini. Sabakhonvinsa ukuthi abantwana kumele babuye besikolo. Bakuzwisisa ugogo labomama, ikusasa yabo, ikusasa yomntwana ezelweyo, nekusasa yakhe ugogo yena lowo. Hayi, bakuzwisisa.
Abantwana laba abangu-55 bebephuma kuziphi izigaba zasemasango?
Khangele abantwana labasuka eWomenlock, kule Mayezane, kule Mahwante, kule Stezi, kule Sizeze, kule Sihona. Sikhetha abantwana bangama-primary schools, ama-feeder schools, awe-Stezi secondary, nesibona secondary, ngoba izikolo eziseduze besingakayikhathanga. Sathi uthinte siqalisele khonapho eduze sibona ukuthi siyaphumelela, ne-approach yethu iyavuma yini.
Manje abantwana laba bonke sebekhulile yini, kumbe abanye singathi licala ukuthi babe sebezithwele ngeminyaka yabo?
Abantwana laba abazithweleyo basukela ku-14 years kusiya ku-17 years, nabantwana abancinyane.
Liyakhulumisana lamapholisa yini kulabo abancane, ngoba kuzungathiwa emthethweni yi-statutory rape?
Besisadinga ukuthi sizalane labazali ukuthi siyibambe njani, sibafundise lokuthi ku-one stop center. So ngolwesithathu nxa sihlangana labo, siyahlangana labazali konke jikelele abala abantwana i-special secondary school lapho okonakalele khona laba abantwana. Kube emini sibe sesihlangana laba abantwana, kulapha esikhangelele khona ukunxusa amapholisa ukuthi baze adresa abantwana nge-statutory rape. Kodwa ukhona omunye umzali okwavela kwathi kusenzakala umntwana weku-grade 6, hhayi lo washe wasi-approacha, wasilanda, wasicasisela ngumntwana wengonorethiwe lwamhlane sikukhonjiwe umntwana bahamba sikwazibakase ekhot. Siyazama ukuthi abancinyane labakakuyekho.
Lo ngunkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukubhubha kobe ngumongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli ayisikho kulahlekelwa kukaZulu walelo lizwe kuphela kodwa ikulahlekelwa kwabantu abanengi abagoqela abeZimbabwe. UMagufuli ubhubhele kwesinye isibhedlela eDar es Salaam izolo njalo ubikwa ethethwe ngomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Umbiko wokubhubha kukaMagufuli waziswe ngumsekeli wakhe unkosikazi Samia Suluhu. Yena usekhangelelwe ukuthatha intambo zobukhokheli ukuba ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso walelo lizwe. Njalo uba ngowesifazane oqala ukuphatha leso sikhundla embalini yalelo lizwe. Emazwini akhe enduduzo awethulele abemuli yakoMagufuli loZulu weTanzania awethule enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter, uMongameli Mnangagwa uthi isizwe seAfrika silahlekelwe kakhulu ngalemfaka kaMagufuli owayesaziwa njalo ngelokuthi the bulldozer. Umkhokeli wenhlanganiso yephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso ye hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi kuyikulahlekelwa kakhulu ngumuntu owayelwisana lemisebenzi yenkohlakalo njalo ekhokela kwezokuqhuba kuhle umsebenzi igood governance.
Kuqakathekile ukuthi sizimisele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi nalowo kade evele eumela, ikakhulu uma sesikhangele indaba zokuthi umsebenzi wabantu uphathwe ngendlela eqondileyo, i-governance, njalo ekulwiseni i-corruption in Tanzania and across Africa. He was such a man. Ngalesi sikhathi sithi lala ngokuthula, qhawe lamaqhawe, rest in peace our icon.
Kuthi enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uchaze uMagufuli njengenkokheli eyayahlukile kwezinye ezikumazwe akuzwekazi le-Afrika.
Silusizi ebantwini beTanzania, silusizi njalo e-Afrika ngokulahlekelwa ngumkhokheli ubaba uMagufuli ngesikhathi esinzima kangaka. Obe nguye obesekhangelelwe ukuthi sebeqalisa impilo entsha yenkokheli ye-Afrika, impilo entsha eletha idemokrasi, ukumbuso okhululekileyo, konke lokhu sokutshabalele.
UMancitshana uthi ukubhubha kukaMagufuli kuza ngesikhathi ubesalo msebenzi omkhulu obekumele awenze.
Kodwa njengoba besitsho, isitsha esihle kasidleli. Usehambile umuntu obenguthenjiwe, endithemba ukuthi labo abaseleyo balokulutshwana abakufundileyo abaza kufaka labo emazweni abo, i-Afrika yikho ukuthi iphakame ukubona umthetho ulandelwa. Kodwa noma kunjalo bayatsho njalo ukuthi hayi akusoka lingela sici, kukhona de kuphambanisa, kukhona layo kumkhuleleyo, laba abaseleyo kumele basukumise balungisise lapho la ayehluleke khona. I-Afrika ngokwezinjalo ngithemba ukuthi induvo zethu zonke lezi ziyaphela.
Ummeli weTanzania kuleli uProfessor Emmanuel Mbena uthi balahlekelwe njengelizwe. Wengeza esithi iyaqhubeka imibiko yamazwi okukhalela uMagufuli isiza emahofisini yakhe kuleli evelela kunhlangothi ezehlukeneyo ezivalisela olwezombusazwe lezinye. Umbena uthi akaboni kusiba lenguquko kulokho akade kulandelwa lelizwe lakhe lakade bekholelwa kikho, kakhulukazi kundaba zenhlelo eziphathelane lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk namuhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ekumelaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuba unkosikazi Samia Suluhu Hassan obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli kweleTanzania uzaxutshwa nini ukuba angene esikhundleni esithiwe ngumuyi uJohn Magufuli okuthiwa ubulewe yisifo senhliziyo. Omele eleTanzania kule Melika uMnumzana Wilson Masilingi utshele umsakazi weVoice of America ukuba akungakhulunywa ngokugcotshwa kukamongameli omutsha ngoba basakhalela umndeni kamuyi uMagufuli. ele Russia litobelane le Melika ulandela amazwi kaMongameli Joseph Biden athi ungumbulali omkhokheli wakwele Russia uNomzana Vladimir Putin. Lokhu kuzondise uPutin osecele omele ilizwe lakhe eMelika ukuba abuyele eMoscow. Kusenjalo uBiden uthi abadabuka kuzwekazi leCentral America akumelanga babuye kwele Melika njengalokhu abakwenzayo okwamanje. Kulabantu abaningi ikakhulu abantwana abazama ukungena kwele Melika besebenzisa umngcele wakwele Melika lele Mexico. Inhlanganiso ezizimeleyo sezinika ukudla inyamazana ezigugela izilwane obhejane impisi lezinye ezazifuywa ngumnumzana Blaise Compaoré wayengumongameli wakwele Burkina Faso. UCompaoré owabalekela umvukela ngomnyaka ka-2014 wayelungise indawo lapho ayebuka khona inyamazana lezi.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Udaba lokubhubha kobe ngumongameli weTanzania umnumzana John Magufuli lusemilonyeni yabanengi eZimbabwe lasemazweni atshiyeneyo. Abanye bemsola besithi ube ngumbusi omubi kodwa abanye bembuka. Lanxa uhulumende esithi uMagufuli uthethwe isifo senhliziyo, abanengi eTanzania bathi ubulawe yiCOVID-19. Abamthandayo bathi ulethe intuthuko elizweni lakhe njalo ubesaziwa ngokulwisana lenkohlakalo. Kodwa abamsolayo bathi uMagufuli ube nguntando kayiphikiswa ngoba uhulumende wakhe ubehlala ebopha abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela abacubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube lomnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Engukhumbulayo ngaye oda kukuhle ngaye yikuthi wareducer i-government expenditure, wakhatha izimota inkokheli ezisebenzisa especially lezi ezidla amafutha kakhulu, wathi inkokheli zabantu akufuzanga zisebenzise ezinkulu. Okube lusizi ukuthi esesiya odlula emhlabeni ngomkhuhlane lo okhona weCovid usuke wawenza waba yinto nje efake abantu baseTanzania engozini ngoba ubengakuvumi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, ubengakuvumi ukuthi kufuze ukuthi kuvikelwe ngendlela ezadvisor yiwo. Inkolo yasuka yamkhulela ecine ifaka abantu kunye lempilo yakhe engozini.
Baba Dube, ube ngumbusi onjani uMagufuli kuwe?
Mina uMagufuli ngendlela engimbona ngakhona baba unkomo, ngiyazi ukuthi banengi ababesisho ukuthi bayamzonda ngendlela yokuthi mhlambe ube lempawu ze-dictatorship noma ezokuba ngontando kaphikiso ezingafuni ukutshelwa. Kodwa ke nxa kulo muntu noma ngithi umongameli ole-dictatorship kodwa ozimisele ukuvusa ilizwe ngendlela uMagufuli wafika ngakhona kulelani ilizwe embusweni wavusa ilizwe lakhe, ngibona ngathi i-dictatorship yakho niyabe ingcono kakhulu kulokuthi mhlambe kube ngumuntu ofika nje kungabi khona into ayi enzayo. Kodwa wafika ilizwe lakhe lelana waliphakamisa, iTanzania wayiphakamisa yabe sezingeni elihle kakhulu ngendlela esesiyibona iyiyo ngakhona namhlanje. Wafika waquma ezinye izinto ezifana lokuthi ama-traveling allowances, ezinye izinto ezazingela msebenzi. Ingakho ke sabona iTanzania indlendlobala ngesikhathi esifitshane.
Uyakhuluma lapho uDube Fuzwayo uthi ungcono kakhulu umbuso ukantando kayiphikiswa othuthukisa ilizwe kulalo obulala ilizwe kungela ntuthuko ekhona.
Intuthuko ihambisana le-democracy. Akula lizwe elizaphumelela nge-dictatorship. Vele ungakhangela impi zenkululeko. Abantu uma sebengasela nkululeko sebe-anti-dictatorship bakukholisa njani i-development leyo. I-development le-freedom kuhambisana ndawonye. Asingaphambanisini sithi kwangonantu bafuni i-development. Abantu beZimbabwe ngesikhathi sikaSmith bekule-development kodwa bahamba bahlala egangeni ngoba bayefuna i-freedom. I-South Africa ibiphumelela ngesikhathi se-apartheid kodwa ngenxa yokuthi babefuna i-freedom abantu igazi lachitheke lama-Africans ngenxa yokuthi lachitheke ukuthi bathole inkululeko. So mbona ngazathi we can't trade for it is trade development nge-freedom. Akuhambe ndawonye, ama-dictators kafunakali, simple.
Nanso Dube,
Ngiyamuzwa babuNkomo ufuzwayo iphuzu lakhe alibekayo. Ngiyalivuma sibili kuliqiniso lokho. Kodwa ke nxa ngiyamnika umzekeliso phose ngithi asifanise lelizwe eleLibya. Ilizwe leLibya nxa singakhangela indlela uGaddafi wayephethe ngakhona ilizwe leliyana, abaningi babembiza ngokuthi uyidetector ungumcindezeli. Kodwa ke abantu beLibya babelamanzi, abantu beLibya babephila elizweni labo. Kukwathi nxa sesikhangela kathesi kwathi kusuka laphana kwasekuthiwa ilizwe leLibya liyalungiswa. Kodwa nxa sesikhangela kathesi abantu beLibya sebafela ezindleleni bezama ukuthi bayedinga impilo phande kwamazwe. Kungakho abantu baseTanzania kade bebulawa besifa ngemikhuhlane kunkathi izibhedlela zikhona ezingabe lapha. Pho ke ngithi ngiqathanise lalokho ukuze ubabufuzayo akuzwisise ukuthi engikuchoyo ngikhuluma ngayiphi indlela. Kodwa ke eqinisweni ukuncindezelwa kwabantu akukaze kwabe into enhle. Kodwa ke ekubuseni kwabantu awusoze ubajabulise bonke abantu ngokufanayo.
Fuzwayo, ukukhona yini iZimbabwe engakufunda kumbali kaMagufuli?
Ngakhangela uMagufuli khona okwabade bekuzama lapha wakubuya la eTanzania ukuthi lizwe kufuze ukuthi lihlanzeke yiled in the front and genuinely led. Unlike kithi lapho ukuthi vele abangazwisisi lokuthi kwenzakalani, he was able ukuthi ethi mobilize abantu beTanzania on certain issues.
Akuyiphethe Dube, kukhona na esingakufunda njengelizwe?
Njengelizwe leZimbabwe babuNkomo, ukuthi okuqakathekileyo kakhulu njalo okuvusa ilizwe ayisibo bantu kuphela, abantu njengoba beyizizalwane zelizwe kuphela, kodwa ke ubukhokheli nxa kuyibo obugqugquzelayo ukuthi abantu abasukumele phezulu njalo abantu abayenze izinto ngeqiniso baphume kwezindawo ze-corruption. Yindlela engiyenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi bavuze ilizwe labo ngendlela efaneleyo. Njalo lo bukhokheli abugqugquzela abantu njalo buzame ukuthi dinge indlela zokuthi izimali zingatholakala njani, ikakhulukazi thina njengelizwe leZimbabwe, ilizwe elinzize kakhulu entweni zokulima. Ilizwe lifana ukuthi ngabe ukuthi mhlambe kule ndlela yokutraina ama-farmers ukuthi ba-operate ama-commercial farms ngendlela elobungcishi phakathi etshengisela ukuthi bayazi into abayenzayo. Yizo izinto ezingenza ukuthi ilizwe lethu livuke libe lilizwe elisezingeni elihle njalo izinga esazi ukuthi lizokondla abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi baza kuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, i-Women Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.